yebo 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 mthwala somuhle simba pomuhle ikudibana kuhlelo labo sakhulayo ngingumichael hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Ashley Phunye oke waba ngumongameli owenhlanganiso emela amalungelo abafundi ezinathu sixoxa ngalokho okwenzakalayo ezikolo lapho okulaba balisi abatshengiselayo betshengisela iholo abalitholayo khangela njalo okwenzakalayo emakolitshini lapho abafundi kanye labazali bayakhala besithi imali yokuhlawulela ama-tuition fees khanya nganabalayo unjani futhi
ya ngiyabonga futhi wami kunjani
hayi mina ngiyaphila awungitshele nokuthi wena ukubona njani lokhu okwenzakalayo nasema-primary schools njalo ama-secondary schools
lokhu kuyinto esizwisa ubuhlungu thina njengabantu abakhangelela ukuthi izifundo zethu zibe ziyiquality i-quality education iyainkluda izinto ezokuthi umbalisi naye ebekwanise le-energy ele-passion so kunzima ukuthi sithole i-quality education nxa umbalisi engayamukeli imali eyaneleyo khonokhu kuyabulala education system
ubona ngale okwenzakalayo kungukwephulwa kwabalungelo abafundi nabo
it's completely destroyed into enaleyo ukuthi lilungelo ilungelo leli limiswa into ezithiyeneyo number one salisa ngababalisi bona ukuthi bona batholi imali yokuya esikolo number two sikhangela ukuthi ima-fees akhona wona ayakhwezwa so konke khonokho yizinto ezenza ukuthi ez-education as a whole singasayenelisi ukuba silithole njengama-students
ubona ngani izinto ezifana nalezi ziza thinta na ikusasa lelizwe
lele iqiniso ngoba lapho sesikhona sikhangela amanye amazwe i-level of technology abanye abantu sebephupha ngokuyafika espace bathi thina ngeke siphuphe ngokuya espace futhi silabantwana abangakayi esikole kanti uyabona ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi ikusasa lethu liyafa ngasibulala i-education
njengoba yena uhulumende uthi abantu kumele babekezele kancane uyasebenza gadalalo ukulungisisa isimo somnotho abazali kanye labafundi kumele bayenzeni kusiyafika lesi sikhathi
lesi isikhathi esimqoka elizweni lethu ngoba this is one of the biggest crisis sayike saba nayo elizweni lethu eZimbabwe ukuba uhulumende esitshele ukuthi yena kule nto ayenzayo enga-include abantu yinto esiyanayo akula muntu oyedwa abantu abalutshwane abangahlala bethi banama-solutions elizwe lethu imine engi-encourage abazali bekwenza ukuthi siphusheni ukuba sihlale lathi sibe le-stage siyenze ama-decisions lohulumende ngoba uhulumende asasitheni iyazisebenzela kutho ukuthi kasasebenzeli thina sezisebenzela yena ngoba thina suba-included na umuntu elitha ukuthi ebeyi-representative kumele ebeyi-representative e-reporter back to abantu and esebenza nabantu and also ngiya-encourage abazali ukuba lathi sithathe ama-initiatives kulinye i-case study engangibona eye-Kenya ukuthi baqashe ukuthi bakhela bona bezenzela ama-community abo ama-assembles abo bezenzela ukuthi bona bebe ne-voice as a people konke khonokho yingama-models esifunisisa ukuthi ngabe siyawu-implementa elizweni lethu ukuthi i-community line-power
isikhathi sesesidliwe ngumangoye mnumzana iphosela amazwi akho
ngiyabonga kakhulu ukungifaka kule ukuthi ngikhulume labantu bakwethu isikhathi esinzima elizweni abazali bayahawula abantwana bayahawula so kuyisikhathi sokuba it needs abantu aba-resilient ezimbabweni and it needs ukuthi sithathe i-action njengabantu simele ilizwe lethu
hhayi siyakuzwa mnumzana ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhula
siyabonga thank you so much
phakathi omuhle silugciba lapho uhlelo lwabatsha abafisa uxoxo nami ngikhona ku-twitter njalo ku-instagram @bigmy3bigmyke3 yona i-username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo the connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 pm bese lugciba ngo-9 pm ku-facebook kukhasi lethu ele-voa ndebele kwanelokho lamhla olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngumichael Okay, mthakazo muhle, zimpapo muhle, bye bye!